thina njengenhlanganiso sivele besi layela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba ye-COVID ngoba ababalisi abakajova, izingane abakazikajova, izithembiso azenzayo ezokuthi uzengezelela inani lababalisi ukwenzela ukuthi phecelezi i-teacher chip ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamashumi amabili ilungiswe.
Manje amaviki amabili, i-14 days ekhulunyiwe leyi, libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulalesi esikhulunyiwe?
Amaviki amabili sisazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe eseyenelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo. Buye okunye kusithethusayo kakhulu, sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona, inani labantu ababanjwayo labantu abasichiyayo kiya lokhu elikhuphuka. Nzama ubani azabe eseyenzile uhulumende imibuzo le esilayo? Isikhangelela ukuthi ngayena uhulumende uyakukhangela kuhle ahle alungise ukuthi izikolo vele ngesikhathi sebusika zime ukufunda zivalwe ukuthi ngabe uyavuma kube lokuthi eZimbabwe kuwe lamathemu amabili. Izikolo zivulwe ngoJanuwari ziyavulwa ngoMarch, zivalwe uNhlangula, zivalwe uNtulikazi, ziyevulwa ngoNcabakazi, ziyevalwa ngoDisemba. Ngoba isikhathi sonesi sesibone ngani kuthiwa khona amanani abantu ababanjwa yi-COVID labasichiyayo ngenxa ye-COVID ayakhuphuka njengoba yena vele ngelakho okulungiseleleyo ngaphandle nje ngokukhuluma ngomlomo.
Lithini lina ngendaba yemali? Siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside, manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le eyemali yokubana lingezelelwe ihole?
Indaba yemali silokhu sime lapho vele sasime khona. Ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATUS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende kabuyisele iholo lababalisi kulelo ababelithola ngo-2018. Kusenjalo la manje i-ATUS ithi yona uhulumende nxa lokhu engayilungisanga indaba yemali, indaba yokuthi abantwana bazafunda ngumdlalo nje uhulumende usadlala. Ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eyeneleyo akula abangayenelisa ukukwenza. Empeleni akula saka elimayo lingafakwanga lutho phakathi. Ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile. Ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde.